Isiqoqo lesalo nyaka besikhuthaza ukulinganisa amathuba abesifazana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo ngesiNgisi sisithi balance for better, ngwa abesifazana bathi ngesikhathi esiningi babonakala besihliselwa phansi kwabesilisa emsebenzini, kwezombusazwe kanye lezinye ingatsha zempilo. Abesifazana bona bathi leli langa libajabulisa kakhulu ngoba lisenza bathole inhlonipho yokusebenza wabo kanye lokuthi bazigqaje ngobulili babo njengoba kuyibo abaletha impilo ngokubeletha. Unkosikazi Similo Maphosa ngomunye wabesifazane abakhulayo uthi leli langa lalamhlanje liyisikhumbuzo sokukhangelela imisebenzi emihle enziwa ngabesifazane, njalo kumnika amadlabuzane wokuthi aqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle ngoba umuzi uba ngumuzi ngenxa kamama.
Usuku lwe-Women's Day lulusuku olubalulekileyo kakhulu kimi ngoba akusomihla yonke ukuthi ngiyavuka and ngamukeleke nje ukuthi njengomuntu owesifazane ngisiza kanganani empilweni zabanye abantu. And nxa ungakukhangela kakhulu kuningi okwenziwa ngabantu besifazane kodwa abanye abantu abasuthiseki ngakho. So ngesikhathi lapho ukuthi ngibelelanga elokuthi kuthiwe yini ojajulelwayo mkhulu kakhulu empilweni yami.
Kwezombusazwe abesifazane balokhu bebalutshwane kudayela ephalamende lakwezinye izikhundla. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledale lesenethi emele ibulawayo Metropolitan engowebandla le-MDC uthe balokhu bekhonona ngokungalinganiswa labesilisa kwezombusazwe ngoba inani labo lincane ezikhundleni zobukhokheli.
Njengabomama okakumba ngazo silokho silobukhonona ukuthi thina savela sakhuluma sasifuna i-50-50 equal representation. Lokho silokukhonona ukuthi i-50-50 lena asukayifiki kiyo.
Uqhubeke ethi okubangela omama babebalutshwane kwezombangazwe lakwezinye inhlangothi zempilo yikuthi omama bayethuselwa ukuthi bangathathi lezo zikhundla. Uthe kwesinye isikhathi omama bayesaba ukuveza ukukhathala kwabo, kuthi kwesinye isikhathi bayaliswana bagcine bewiselana phansi okwenza bathathelwe lawo mathuba ngobaba. I-Studio 7 ikhulume nomnumzana John Masuku oyintatheli izindaba njalo eyingcweti kwezomdabu, yena othe kusukela kudala isintu sikhuthaza inhlonipho yomuntu ongumama.
Omama baqakathekile empilweni yethu, kungaba ngumama, ugogo, odade, kasibahlonipheni njalo sibanike amalungelo agcweleyo.
Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.